indaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 1 kumabasa 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni lamuhla.
Today's judgment has confirmed my rightful place as the leader of MDCT after the demise of our great leader Dr. Mugabe Richard Tsvangirai.
Unkosazana Thokozani Khube uthi uyathokoza kakhulu ngesinqumo senkantolo yeSupreme Court esokuthi nguye umkhokheli weMDC oqotho hathi umnumzana Nelson Chamisa.
Isinqumo somthethwandaba kasitshintshi isifiso lokukhethwa okwayenzwa umnumzana President Nelson Chamisa.
Kodwa abebandla likaChamisa bathi akulalutho oluzantshintsha, njalo bathi umnumzana Chamisa uzaqhubeka engumkhokheli wabo. Amapolisa athi sebophe abantu abangamajumi phose amavili abethezwa amacala okwephula umthetho wokuhlala ezindlini ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla leMDCT unkosazana Thokozani Khube uthi uyathokoza ngesinqumo esethulwe ngumthethwandaba weSupreme Court izolo esokuthi nguye umkhokheli weMDC oqotho hathi umnumzana Nelson Chamisa. Umthethwandaba lo unqume ukuthi uChamisa wangena esikhundleni ngaphandle komthetho. Wote umakhuphe nguye oyemele aphathe intambo kulandela ukubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai. Ngokunjalo uthe kumele ibandla leMDC libuyele kungatshazalo zobukhokheli ezazikhona ngo-2014 lapho elagcina khona ukwenza umhlangano weCongress libambene lingakadabuki laba yiMDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa leMDCT ekhokhelwa ngumakhuphe. Kodwa ibandla likaChamisa lithi izinqumo lesi asiguquli lutho ngoba inxezu zombili sezaba ngamabandla azimeleyo kulandela imihlangano yeCongress lapho ezakhetha khona ubukhokeli obutsha. Kodwa umakhuphe uthi nguye oseziphethe esidukwini njengokutsho kwenkantolo.
The Supreme Court has now given the long-awaited judgment, which has brought sanity to our great movement. The movement which was
siyathokoza kakhulu ngaleli langa ngenxa yalesi sinqumo. Ngicela abalandeli bami behlale ezindlini bengaphumi phandle ukujabulela lesi isinqumo ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Lesi yisinqumo ebesivele sisilindele. Yikho ebesivele sikulindele ukuthi kulandelwe umthetho wesisekelo sombuso. Isinqumo sanamuhla siyagcizelela ukuthi yimi impela umkhokheli webandla leMDC ngemva kokutshona kukamnumzana Morgan Tsvangirai owayekhokhela leli bandla.
Today's judgment has confirmed my rightful place as the leader of MDCT after the demise of our great leader Dr. Mugabe Richard Tsvangirai. May his soul rest in eternal peace. I stand here today in my capacity as the acting president of MDCT, and I accept the huge responsibility that the court has placed on me, and I promise to exercise my role to the best of my ability and knowledge as someone who has been deputy president of this party for a good 12 years.
Okwakhathesi ngisase ngumkhokheli weMDC okwesikhatshana singakayi kuCongress, njalo ngizasebenza gadalala njengoba vele ngisijayele lesi sikhundla njengoba sengaba Umsekeli kamkhokheli waleli bandla okweminyaka elithumi lambili. Ngicela ukuthi kube lokuthula lokubambana sisenza lokho. Isifiso sami ukuthi iMDC yonke ibambane ingaphindi idilike futhi. Umthethwandaba usuchasise sobala ukuthi kakho ophezu komthetho. Ngithanda ukubonga iqwetha lami umnumzana Lovemore Maduku ngokuma lathi kwaze kwethulwa lesi isinqumo. Kuyathokozisa ukuthi siphiwe ithuba lokuthi sakhe kutsha ibandla lethu, njalo ngilithemba umnumzana Tsvangirai uyaziqhenya lapho alele khona ngalokhu.
Even our late president will be proud of as he rests. Chief Sampama Chisa.
Unkosazana Thokozani Khuphe ngumkhokheli webandla leMDCT. Isinqumo lesi sikhanya sesihlesa bangela ukudabuka phakathi kweMDC kaChamisa, ngoba amanye amalunga alelibandla abalisa umnumzana Douglas Monzora lo mnumzana Morgan Komichi behle basamukela izolo, njalo bathi uChamisa kasenguye umkhokheli wabo. Ekhuluma lentatheli zindaba izolo, uKomichi uthe nguye osengumgcini sihlalo weMDC njengoba inkantolo ithe kubuyelwe kubukhokheli obabukhona ngo-2014. Uthe njalo kuzaqhutshwa iCongress entsha phakathi kwenyanga ezintathu ezilandelayo njengokutsho komthethwandaba. Isinqumo lesi sikhanya sizabangela njalo ukulwisana kweMDC phezu kwempahla yebandla efana lezimota kanye lamahofisi. Nansi isikhulumeli sikamakhuphe umnumzana Khaliphani Phugeni.
Impahla okhuluma ngazo umsakazi zimpahla zeMDCT, azompahla zikaThamisa, azompahla zikaDokotela uKhuphe, zimpahla zeMDCT. So iMDCT izozilandela impahla zayo. I'm sure ubonile uChairperson uKomishi ukuthi uthen uthe ucela impahla zonke zeMDCT zihanjiswe kuTreasurer General weMDCT ongumama uMakoni. So mabona abenza ukuganga lokho ngoba bejahele izimpahla zephathi selibatshonele ke, ngoba impahla lezo ziyadingeka, zidingwa ngumnikazi wayo oyiphathi MDCT. So laba abatshontshayo abathini bathini, hayi ngalo yomthetho izothi kuba nabukelela la ibathinte ibabambe lapha abakhona. Kodwa asinani thina nempahla zephathi, impahla zephathi ngezephathi, phathi yazidinga ukuthi zisebenzise.
Lina njenge-MDCT selenza iCongress yenu, iMDC kaChamisa layo seyenza eyayo. Lingamabandla amabili ehlukeneyo, kuyini okwehlulayo ukuthi liqhubeke ngempilo liMDCT, lekele ubaba uChamisa la yaqhubeke ngempilo lebandla lakhe leMDC?
Yinto ekade siyilande court ukuthi i-extraordinary congress iyatsho ukuthi ubaba uTsvangirai ngubani owamsaksidayo ngemva kokuthi etshonile. Ikhothi ke yasibheka le ndaba, yayibheka le ndaba. Ikhothi yasisithi according to i-constitution yenu, umuntu okumele a-acte ngumama uKhuphe abize extraordinary congress bese likhetha ke umongameli lifuna ukuthi a-replace ubaba uTsvangirai. Sise-court ngesikhathi sama-arguments bayireyiza indaba ye-extraordinary congress yethu esasiyibize Stanley Square ngo-2018. Savuma thina phambi kwenkantolo ukuthi yebo ngempela sasicabanga ukuthi senza kahle, kodwa basibonisa ukuthi hayi lapha nalapha lensaka savuma ukuthi hayi kurongo lokhu angakwamelanga senze kanjalo. Ngokufanayo labo labayenza egwelo bayenza besazi ukuthi wrong kakhulukazi bona, ngoba i-high court judgment vele yayisibalahlile. So lokho aze kukhuluma manje akusebenzi. Ayisonto esasiyilande ekhotho, sasingalandanga ekhotho ukuthi ubani wenzeni ubani, sasilande ekhotho ukuthi ngubani onguye onguye owasaksida obaba uTsvangirai. Njalo yena lowo muntu kumele abize extraordinary congress. Ikhotho isitshilo ukuthi ngumama uMakhuphe. Sizolandela ke thina iconstitution yeparty yethu njengendlela esayibhala ngakhona. Indaba ilapho nje emsakazi.
Umnumzana Khaliphani Phugeni yisikhulumeli somkhokheli weMDCT, unkosazana Thokozani Khuphe. AbeMDC kaChamisa bona bathi isinqomo senkantolo lesi siyize njengoba uMakhuphe sowabumba ibandla lakhe. Ngokunjalo omunye wabasekeli bakaChamisa umnumzana Tendai Biti uthi akula lutho oluntshintshayo. Amazwi akhe agcizelelwe isikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Swithan Chiroza.
Isinqumo somthethwandaba kasitshintshi isifiso lokukhethwa okwayenzwa umnumzana upresident Nelson Chamisa ngabantu beZimbabwe namalunga ebandla le-MDC. So singathi ngesikhiwa ngumbane vele uyuphazima kwezulu lapho okungelambane khona and uphazima lokhana okungayethusiyo abathi ngesikhiwa iphutha mfumen kumbe i-harmless thunderbolt. Nxa sikhangele njalo sibona ukuthi ukhuphe yena ulebandla lakhe alibiza esithi yi-MDCT elethu yi-MDC Alliance. So into ezehlukene lezo into ezimbili yena ulamabhanana thina silama orange ambeshiwa kuthiyene.
Manje pho selizakwenzani njengoba lesi sinqumo singaphikiseki emthethwandaba?
Pamfowethu Chris akula sinqumo esimangalisayo ngoba phela yena ungakhangela wangena kukhetho lika-2018 esebenzisa ibizo le-MDCT. Thina sangena kukhetho sisebenzisa ibizo le-MDC Alliance. Into ezehlukeneyo lezo mfowethu. Njalo imthethandaba yeZimbabwe le vele kusobala ukuthi imthethwandaba leyana esithi ngesikhiwa e-captured vele eyenza into ezithandwa ngubani? Ngumnangagwa. Thina sibona ukuthi ubukhokheli buka-advocate Nelson Chamisa busuka ekuthini? Ekuthi wakhethwa ngabantu beZimbabwe, wakhethwa ngamalunga ebandla le-MDC. So amboni into engabi phazamisa uZulu, amboni into engabi iyenza ukuthi abantu bengazwisisi ukuthi kuhamba kanjani. Thina saba le Congress yethu ngoMay 2019 ukhuphe waba le Congress yakhe. So kusobala ukuthi vele ngamabandla achiyeneyo.
Sizwe ezinye iziphathamandla zebandla ezifana lomnumzana Morgan Komitsi labanye besithi bayasekela isinqumo lesi esithethwe ngumthethwandaba. Manje lithini lina njengebandla?
Akwalelwa phela ukuthi uMorgan Komitsi akhethe akufunayo. Anje ovele kuleyo ngoma eyabadala, ingoma yendulo, unyama yembongolo okhetha omthandayo. So ngukhethile khethile uMorgan Komitsi ukhethe ukuthi alandele isinqumo sisekela umama uThokozani Khuphe. Thina abanye silandela uMongameli Nelson Chamisa. So hayi akulalutho aliphambanisileyo uMorgan Komitsi ngokuthi umuntu akhethe lilungelo, ukuthi azikhethele lilungelo elikhona emthethweni. So amboni ukuthi kungabe kulolutho olumangalisayo.
Umnumzana Swithan Chiroza isikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kobulawayo. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 laku 9885 kHz kushort wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930, 6040 laku 15460 kHz kushort wave.
Amapolisa athi asebophe abantu abalichumi lasishiyagalolunye elizweni abephule umthetho okuzivalela ezindlini ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Wona osuhlasele abantu abayisishiyagalombili eZimbabwe njalo wabulala oyedwa. Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Paul Nyathi uthi abanye babantu laba bebesemashabhini. Umthetho lo uqale ukusebenza ngomvulo njalo uzaqhubeka okwamaviki amathathu abantu bengahamba-hambi. Kusenjalo ezinye izakhamizi zakobulawayo zivuke zingelamanzi izolo ngesikhathi ilizwe liphakathi kwemigoqo yokungaphumi ezindlini. Isakhamuzi sesizinda uMnumzana Raymond Phiri uthi lokhu kwenza kube nzima ukuthi bazivikele ku-coronavirus ngoba bengelamanzi okugeza izandla lokuhlanzeka nje.
Amanzi avuke evaliwe lapha kobulawayo esigabeni sesizinda lezi ndawo ezigombolozele isizinda. Sizihlalele nje, akulamanzi, akulanto esingayenza nje. Sithatha esibhoraneni amanzi, yikho sithatha khona amanzi esibhoraneni. Lapha kulesiphithiphithi esikhulu kakhulu, kulabantu abaningi abathatha amanzi kona hali, abanye abathatha amanzi okugeza, abanye ngawunatha, abanye ngokupheka. And bahlangene, akulazi ukuthi khona kule space distance yabantu ukuthi khona uyabusaba ukuthintana nawo, ikuthintana vele akunanto esingayenza vele lapho umkhuhlane wodokotela. After 21 days after i-lockdown le, ngibona ngani into eziningi ziyasezonakalile kakhulu ngoba imali eningi izafunakala, especially ukusebenziseni kumali okuzenini ekumaya esibhedlela lokunye kwizinto okuqakathekileyo. Kodwa lokhu kwe-industry vele yikufa kwayo vele, njengoba yi-industry yangkhona la ibiyi-industry efe kudala vele, kuhle kube yingcwaba vele. Ngibona ngani after 21 days kuyathanyela yonke into, labantu bonke babe besebephelile vele ngendlala. Into ebuhlungu kakhulu indaba yokuthi vele khona vele pho kungakabi lo mkhuhlane lo, yona into yama-basics ebingabonakala. Abantu bebetshuna besima elayinini ezitolo lezi zikhulu bezama ukugijimisana lezi mota. So kathesi vele ezindlini lapha akulalutho okudliwayo, akulalutho, siphonga ukuhlala kuphela. But within 1 week or so from now, mbona kuzaba lenye inkinga ezaba serious kakhulu ngoba vele ilizwe langkhona belilizwe beselifile kudala.
Ezambuzini lapha-ke emathoyilethi bayenza njani abantu khona kungela manzi?
Njengematoyilethi lapha ezambuzini lapha, hawu, akungeneke and kungcolile ngoba vele wona la manzi esazuzayo elokuzenini esikotshweni la ngamanzi ukuthi siphekise lokuthi sigeze, okuthi singafake ezambuzini lapha ukuthi sokungcolile vele, sokungokunye umkhuhlane ophezulu komunye umkhuhlane njalo. Angazi ukuthi vele i-City Council icabangani ngesikhathi lesi. Besicabanga ukuthi khona ingxenye ngesikhathi sona lesi bazazivulela amanzi njengoba kuqhamuke umkhuhlane nalo we-corona. Kodwa kathi sisimangana sibona amanzi akakho.
UMnumzana Raymond Phiri yisakhamuzi sesizinda kobulawayo ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi kube lokulwisana phakathi kwabantu ekade bekundwendwe zokuthenga impuphu kobulawayo izolo bagcina belamulwa ngamapholisa. Iphephandaba linye lithi njalo isibhedlela se-ekusileni kobulawayo yiso esesiqondane lokwelapha izigulane ze-coronavirus ngoba eseton grove singalungelanga lumsebenzi. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokujo iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Umbono wami msakazi omuhle, into eyenzakalayo elizweni lase Zimbabwe njengomkhuhlane lolokhu yanda umsakazi wami ukuthi kuzaba nzima ngoba izibhedlela zonke ezingapha eMathebeleland lokhu zisalungiswa esesetoni group sisalungiswa manje sebethe grease okufanele kulungiswe lesesathiwa nguJoshua Nkomo ukuthi umuntu ozobanjwa lomkhuhlane umsakazi wami engapha eMathebeleland usenkingeni enkulu kakhulu ngoba kwabe kufanele ethunyelwe khona le eHarare uyabe ezofika nini umsakazi wami eHarare ukuthi eHarare leyo uzafika sefile ngoba izibhedlela zonke ezingapha eMathebeleland kazilungiswanga zisezolungiswa izibhedlela ezikahle yizo zodwa eziseHarare ukuthi kuyabonisa umsakazi wami ukuthi uhulumende lo siphetheyo lokho ebandlulula abantu ukuthi umuntu obuya eMathebeleland akufanelanga ephile umuntu esemashonaland uyaphila umsakazi wami ngoba izibhedlela zonke ezokobulawayo akula sibhedlele ukuthiwa silungele ukuthi singasiza abantu abatholakala belomkhuhlane lowo zonke zisalungiswa kodwa eziseHarare zonke zikahle izibhedlela zangikhona umsakazi wami kuyabonisa nje ukuthi uhulumende wezani umsakazi wami lokhe le ngqondo kumbe ingqondo kumbe umoyo inhliziyo embi ukuthi umuntu wonke osemathebeleland i-distant kubonisa sobala umsakazi wami lokho ukuthi kubo ngale yonke into ikhona manje sokuyi-shutdown ukuthi ngapha eMathebeleland ukudla ngeke kutholakale kuzatholakala khona le eHarare umsakazi wami la manje ngoba ngapha izitolo impuphu kobulawayo ayashoda eHarare asake sizwe ukuthiwa impuphu ayayitholakala ezitolo ihleli itholakala
abonani ku studio 7 siyabonga ngokusipha leli thuba mina igama lami Adolf Shaba mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo le ndaba ye coronavirus nambona ngani eZimbabwe la isuke yaba yaphanika kakhulu indaba le ngoba manje isimo selizwe phela sivumeli i-shutdown noma wonke ama-political leaders akhona ekhuluma ngayo but so far ngibona ngani baphaneke kakhulu ifamazwe afana nabo Belarus besavulile besayenza business as normal but ya ngoba mostly into ezakalayo lapha post abantu ababa-affected yilaba abantu ababesuke kwezinye indawo ngibona ngani kade befanele ezama measures ukuthi uma kukhona ama suspectwayo kube le ndawo nje abagcina khona hayi ukuthi behle bevale nje yonke into ngoba lokuzoba abantu bayokufa ngendlala besezindlini than i-corona le abakhuluma ngayo
awunjani emsakazweni njani hayi ngikhuluma lo Dube khona phe magwe lapha ngaphansi kwa chips and lapha hey hayi kuzima kuzima sibili ke ngiyabonile ukuthi uhlelo lwahulumende luhle sibili kodwa but hey into esesibhekana lazo lapha kuzima kakhulu ngoba ngazathola ukuthi ngikona emagosa lapha into zikhwelile lapha kuzima njalo le mabhanki uzuzikhethi ayitholakali ma uswayipha into enjengempuphu isaka limgodla munye okanye 10 kg uthenga nge-R250 kumbe nge-R250 swayipi kumbe nje nge-R100 so into enzima kakhulu sibili ebantwini ukuthi hhayi abantu sibili sebesebunzimeni sibili ukuthi khona beze bekuthole sibili sifo sokuthi-ke bedle sokunzima ukuthi nganje uhulumende lanxa ethethe umzamo omuhle kangaka ukuthi abantu baphile kodwa phela bese bananzela futhi labo bayadla phela fake loku i-price control ezintweni ngoba i-price control kayisekho sibili ngiyabonga
alubonani maqhawe wethu kustudio 7 igama lami ngosibusiso Machasi ngisacela nje ukuthi ngiphosele elami engathanda ukuthi nje ngixwayise ebantwini ngalesi sifo abantu abalandele imithetho ebefakwe ngabohulumeni ngoba sengibona amanye amavidiyo abanye bayakhahlelwa lapha abanye bazinzela lokho abakuthandayo kodwa-ke impilo ngezethu ungawukuthi bona hhayi ukuthi mhlawumbe bayasiphanisha or benzela ukuthini kufanele izizwe ngezizwe ziphile nothi ukufa so le nto abantu bayithatha njengamanto yama-jokes into yokudlala kodwa-ke umuntu uzohlangana nakho uma siqondene naye bese yakubona ukuthi kubalulekile ukuthi kulandelwe imithetho abanye sebeqamba amanga njengathi thina esingapha emazweni angaphandle hheyi benzela ukuthi belithathe belisekhaya ayikho yonke leyo nto
labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Ethiopia selidlulisele phambili ukhetho lwalo lokudinga amalunga ePhalamende obekumele lwenziwe ngonxabakazi ngenxa yecoronavirus. Amapolisa akwele Uganda wona asebophe izitabane ezingamachumi amabili ezethesa icala lokwephula umthetho wokwehlukana kwabantu ngenjongo yokwenqabela isifo secoronavirus. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe yi-coronavirus kuleli selifike kunkulungwane phose ezine 4,000. Umkhuhlane lo ukhanya umemetheka ngamandla lanxa nje abantu abaningi bengasayi emisebenzini. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas umnumzana Rafael Mthombeni.
Ngingathi mina sibili njengathi esibali iBhayibheli sasingakaze sikwazi ukuthi okunye kwalezi zinto esizibalayo eBhayibhelini kuza kwenzakala ukuthi sizibone ngamehlo sisaphila, ngoba eqinisweni umkhuhlane lo indlela obambe ngayo umhlaba kuyakhanya sibili ukuthi hayi kuphezulu sibili kakhulu. Thina ke ngapha ngakithi Dallas singasikukho khona okuthiwa yi-lockdown, okuthiwa khona hlalani ezindlini lihlale lingaphumi. Sesiphose siphethe iviki lesibili kathesi sikwenza khona lokho. Kukhanya baqinisile imithetho yabo ekutheni kungabonakala abantu behamba phandle, kungabonakala abantu besenza izinto, kungabile ukuhlangana, kungabile amachurchi, kungabile ama-restaurant, kungabile izinto zonke lezi amabhawa, into zonke zona lezi ezinjalo. Kakukho ama-restaurants yonje avulile ukuthi uthathe windini udlula. Hayi lokho ukuthi lingene phakathi lihlale labantwana lihle njengalokho. Yikho ke lokho kukhanya kubambile kuyaqhubeka ngokubona kwami kukhona kuyenzakala. Kuzima ukuthi abantu bonke bahlale phansi bathi wathalala. Bayahamba abantu, bayabonakala, ziyahamba izimota, ziyatshona leziphumele njengakhona lokho. Kodwa ke kwehlile kunganeno kuphansi.
Ungathi uyasuthiseka yini ngendlela iziphathamandla zakhona ngapho eTexas eziqhuba ngayo umsebenzi wokulwisana lalumkhuhlane?
Mina mbona ngathi nxa kuyiDallas idorobho bangathi bazamile. Kodwa ke amadolobho wanyana la amanye aseduze, ngoba iDallas inkulu ukuthi yona yodwa iyabiphethe abantu abayizigidi ezimbili ezilengxenye, 2 million plus iDallas Central. Kodwa mbona ngathi iDallas Metro okuyikuthi iDallas leFort Worth lamadorobho lamanye aseduzane kuyabe kulenye futhi maybe 5 million yabantu abakhona abaseduze. Kuvalwe kuphela iDallas County, laba abanye ngapha emaceleni abavalanga. Yiko ke mbona ngathi mina behlulekile khonapho.
Umnumzana Rafael Mthombeni yisizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Unkosazana Thokozani Khuphe uthi uyathokoza ngesinqumo senkantolo esokuthi nguye umkhokheli we-MDC oqotho hathi umnumzana Nelson Chamisa. Kodwa abebandla likaChamisa bathi isinqumo lesi siyize ngoba uChamisa ezaqhubeka engumkhokheli wabo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.